omunye wabasekeli bomkhokheli waleli bandla uMakhuphe uselesikhathi engaphatheki kunhlelo zebandla kusukela lapho omunye uMnumzana Morgan Tsvangirai enxusa abanye abaxoxekuka kuye kumanyano we-MDC Alliance lalapho iqula le-National Council selikhethe uMnumzana Nelson Chamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli webandla. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni se-MDCT e-Harvest House wokupha umbono phezu kosekuthe kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, uChamisa uthe imizamo yokuxhumana loMakhuphe ukulungisisa inkinga ezingaba khona phakathi njengenkokheli iyaqhubeka.
Dr. Khuphe is a leader of this party. We are engaging here. There are processes.
UDr. Khuphe yinkokheli yaleli bandla. Siyakhulumisana naye. Lingaba lingamboni khathesi, kodwa kumele lazi ukuthi silaye. Sesisungule ezokukhulumisana naye. Inkokheli ingithumile ukuba ngizokwenza lokho. Kasimthumayela ngesikwenzayo njengebandla. Lingakhohlwa ukuba kwakuvele kulo daba obeluvele luhlupha ngaphambilini olwe-NDC Alliance.
Esekhuluma ngombono webandla phezu kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa phakathi kwensuku ezilikhulu esembusweni, uChamisa uthi akukho abamncomayo njengebandla asekwenzile. Uchaze lesi sikhathi njengesidabukisa inhliziyo njalo kuzinsuku ezimochakeleyo.
As you know, the end of the Mugabe regime was not an end of a man.
Ukususwa kukaMugabe kwakume kube yikuphela komkhuba okusetshenziswa ngumgabe ukubusa ilizwe. Into yakuqala ayehluleke ukuyenza uMnangagwa phakathi kwensuku ezilikhulu yikuhluleka ukusebenzisana labanye ukwenza ukuthi kube le nguquko elizweni. Yinto ayehluleke ukwenza ekwaleni engena esikhundleni.
Esephatha ngomanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance, uChamisa uthi basakhulumisana lomkhokheli webandla le-National People's Party, NPP, uNkosikazi Joyce Mjuru, njalo kusesekhona okusamele kuvunyelanwe anduba abe yingxenye yalumanyano lanxa engachasiselanga intatheli zindaba kuba kuyini.
We can't afford to ignore Dr. Mjuru if she's willing to depart.
Singake samshiya phandle uDr. Mjuru nxa ezimisele ukuba ngomunye wabangena kulo manyano. Idlabuzane likhona kuye wonke umuntu elizweni ngoba abantu bayakholwa ukuthi umanyano kuphela yiwo ongaletha leyo nguquko kusukela kuntanga ezincane kusiya ebadaleni kuleli lizwe.
Okusekelwe ngumsekeli kobona ngezokwethulwa kwembiko ebandleni lakhe uNkosazana Thabita Khumalo.
300 days zikababa uMnangagwa akazehlukananga ne-37 years zikababa uMugabe. Akula into eyenzileyo ngoba uma usemzini emzini wakho inyanga yokudala nxa iphela nto siyabhala phansi ukuthi kufuneka igrosari yani abantwana esikole ibhasi wathene sithi 100 days kuzaba nomehluko. Ngasitshengisanga ukuthi izinto afuna ukuthi aziguqule yiziphi nanamhlanje kunje awuguqulanga lutho, kodwa kukhona sokuyesu ukwedlula lapho kade kukhona kukamgabi usephinde kwakodwa senza umgabi yena wangizelela ukuthi vele sidle imbiwa ngoluphi uma ngoyala lezi.
Wagcizelela njalo uMakhumalo ngokuqakatheka kokukhulumisana loMakhuphe ukulungisisa ukungezwani okungaba khona ebandleni.
Njengebandla ye-NDC vele thina sikhangela ukuthi lapho esisebenza khona kumele sibe nyandanye. Njalo kakusinisi khonokho ukuthi singaze sazama ukuthi siyefika ukuthi kuxoxiswane. Sonke siyazi ukuthi ukuba nelunga lebandla lethu leli le-MDC kakusikho ukuthi uyabhala ugwalo ukuthi udinga umsebenzi. Ngumzwangedwa. Sizabona ukuthi lapho sesifike khona upresident babo uChamisa wanelisile yini ukuthi aqedise umsebenzi lokuthi sixoxisane. So kuzaba kuye ukuthi ekuxoxisaneni khonokho usezakhetha yena okufunayo ukuthi sizaxoxisana kungena ulezinye indlela afuna ukuzitata. Kodwa ithina esingakwanisa ukuthi sikwenze ukuthi sizahamba kwi-network executive laku-National Council siyebazisa yibo basebeza kuma le migoqo okuzamele sisebenzise ukuthi sizame ukuthi silungisise lolu duko lukamama.
Uqhubeke ethi njengebandla bakhangelele ukuthi uNkosikazi Mjuru uzaba yingxenye yomanyano we-MDC Alliance.
Hayi, okwakhathesi njengebandla besingezwa lutho vela kibo, kodwa sonke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC sile sivumelwano esilula phakathi kwebandla lethu lebandla likamama uMduli ukuthi sisebenzelane. So silethemba ukuthi njengebandla le-MDC vele sile sifisa ukuthi senze sibaningi. So silezithunywa zethu ezingahamba futhi ziyevuselela ukubambana lokade silakho okugxegayo, sibone ukuthi sizikusana ngakho.
Ube ngekho uMakhuphe emhlanganweni bentatheli izindaba wokwethula imibono yebandla phezu kombuso kaMnangagwa kunsuku ezilikhulu selokhu wangena embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.